bese kunceda ikhonokho nje ukuthi lonyaka izulu libe ngconywana, kuthe kusiba ngconywana ndekakwaba ngconywana nemasimini, kodwa linye kakhulu kwezinye indawo abantu baswela imvuziso njengamafethalayiza okulimazileyo njalo emasimini, ukuthi abanye sibili kuzaba zindlala. Kodwa okungcono ukuthi kwezinye indawo kuzatholakala okungathi ukuthi abanye bangathengisela abanye, abantu bangasizana ngendlela ezijiyeneyo. Kodwa kwezinye indawo hhayi, wonakele emasimini ngenxa yezulu eliningi lokusweleka kwemfundiso ifethalayiza.
Uyabona ukuthi uhulumende uthe lezikolo sezizavulwa, ubona kusenzakalani lapha njengoba besesiza ukuthi abanye abantwana abayenelisi ukuthi befunde besebenzisa inhlelo zebulenjini, kukanti abanye bese bevele sebengumhlambi kazelusile?
Sikukhangele sibili lokho ngelitsho lokho thi ngokubana kuyinto emqoka kakhulu ukuthi uhulumende, yebo usekhulumile ukuthi izikolo zivulwe, yinto esiyamukelayo njengabantu abahlala emaphandleni ayikade bevele belohlupho lokuthi kasenelisi ukusebenzisa abantwana bengenelisi ukusebenzisa ubulembu i-online learning ngendaba zokuthi akula ma-networks, akulani i-connectivity yangkhona inzima kakhulu. Kodwa sikhangelele ukuthi kuzaba lobunzima obukhulu kakhulu. Ababalisi sebeqalisile vele ukuthi abasoze benelise kuye esikolo. Kungakho-ke ababalisi abasuka asithi engxenye koBulawayo siya ezikolo zemaphandleni okudingakala khona ukuthi agade ibhasi ngemali edulayo. Amabhasi asebiza inhlawulo zawo nge-forex, umbalisi yena ehola imali yangekhaya khona BRTDS. So kuzaba lokunzima kakhulu, bazaqalisa ukuthi bekhulume nge-incapacitation ukuthi kabe nelisi kabala ama-bus fares konke khonokuyana kuzathatha ibanga elide ukuthi beze benelise ukuya ezikolo zemakhaya. Sikhangele futhi ukuthi udaba lwe-corona lanxa uhulumende sethe sevulile kodwa kalukapheli, izikolo zemakhaya eziningi kasoze zenelise ukuthi zithenge impahla zokuzivikela ku-corona, ama-sanitizer, ama-maski. Eziningi izikolo ziveleka zilamanzi lamanzi. Indlela yokuvikela i-corona ukuthi ugezwe izandla kokuphela. Izikolo eziningi azilamanzi. Izikolo eziningi emakhaya kazila ama-classroom blocks. Kuzaba lokuminyana kakhulu, i-social distancing ayisozibe khona. Wayelithi sisamukela lokho sokuvulwa kwezikolo, kodwa sibona kuzadala ubunzima kakhulu ikakhulu ekuvikeleni umkhuhlane we-corona.